Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngomvulo ekuseni mhla ka 9 kuMbimbitho 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, abaphathi intambo bamanyano weSADC bathi gwaqa namhla edolobheni leDar es Salaam eTanzania emhlanganweni wesiphangiphangi ojonge ukuphuma lesinqumo sokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus emazweni abo.
Abantu esibesabela kakhulu ngabantu ababasema-airport, ngoba nxa umuntu evela e-Europe kumbe evele e-Asia esehla o-OR Tambo International kumbe sehle Robert Mugabe International, yikho sibesabela khona.
Ngesikhathi amazwe omhlaba abenanza ilanga lokuhlonipha amalungelo abesifazana, amanye amabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo bathi belokhu bele micimbi eqoqiweyo inyanga yonale ize iyephela.
Angithi kube UN Security liyana i-Council ama-resolutions zawo ayezinokuthi omama bakwanise ukuthi labo babe ngabantu abanelisa ukuziphilisa. Kwaza kuba kuthi lawo lakhonokho ama-SDGs.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abaphathi ntambo bomanyano weSADC bathi gwaqa namhla edolobheni leDar es Salaam eTanzania emhlanganweni wesiphangiphangi ojonge ukuphuma lesinqumo sokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus emazweni abo. Igcikwane leli elaqhamuka eChina selisabalele emazweni amaningi labulala inkulungwane ezintathu lamakhulu amahlanu abantu 3500, lahlasela abedlulwa inkulungwane ezilikhulu 106,000. Uhulumende weSouth Africa uthi sokulabathathu elizweni lakhe asebehlaselwe yileli gcikwane. Amanye amazwe aselalo abalisa ele-United Kingdom, United States of America, Italy, Australia, Nigeria, Morocco, Egypt, Algeria, le-Senegal. Uhulumende weZimbabwe uthi akulamuntu osefikakale elalo elizweni lakhe. Lanxa kulabambalwa abake bacatshangelwa ukuthi libahlasele, asebehloliwe njalo batholakala bemsulwa. Uthi owesifazana ofike elizweni evela eChina ngenyanga edluleyo, otshone engakafiki esibhedlela seWilkins lapho ukuhlolwa khona leli gcikwane, utholakale engelalo. Omunye njalo obevela eThailand usahlolisiswa ukuthi engabe elalo na esibhedlela esifanayo. Sixoxa lomnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ngalolu daba.
Sihlalele evalweni ngesizathu sokuthi siyakwazi ukuthi izalwane zeZimbabwe ezihlala eZimbabwe lezihlala eSouth Africa ziyahamba kwele China ziyadinga impahla ezibuya zizozithengisa, ziyahamba emazweni ase-Asia lapho ebambe khona, njalo ziyahamba emazweni ase-Europe lapho okulekwe egcikwane lele coronavirus. So yikho-ke sesihlalele evalweni ukuthi lingabuya futhi lingene kakhulu ngapha eSouth Africa bese kuba nomthelelo eZimbabwe, ngoba ngithe ngigcina ukukhangela namuhla kungani kunabantu abathathu okuthiwa sebelalo lelo gcikwane. Ubaba lo owayebuye e-Italy lonkosikazi bahlala eDurban. Labantu abaningi izalwane zaseZimbabwe eseDurban, abanye futhi babehamba besiyazivakatshela laphana olwandle.
Kulabo abaya kwele Zimbabwe siyezwa ukuthi beyahlolwa emngceleni laphana e-Bite Bridge ukwenzela ukuthi oficakala elo hlupho uyasiwa endaweni ezifaneleyo. Ubona ingani lokhu kungenqabela yini ukumemetheka?
Imizamo yonke siyayikhuthaza ukuthi ibe khona, kodwa-ke asikabi labo abantu abasuka ngapha eSouth Africa bese Zimbabwe okungathiwa kuyethusa ukuthi bengaba lalelo igcikwane. Ingathi mina abantu abahamba kakhulu eborder ye-Bite Bridge, abantu esibesabela kakhulu ngabantu ababasema-airport, ngoba nxa umuntu evela e-Europe kumbe evela e-Asia esehla o-OR Tambo International kumbe sehla Robert Mugabe International yikho sike savela khona ukuthi igcikwane lingaba khona. Kodwa imizamo yonke enziwa ngohulumeni ukuthi kube le ndlela okukhanyelwa ngakhona ukuthi abantu abangenayo elizweni loba bengena ngeboda ebedbus loba yiphi iboda labantu futhi abasuka abaphumayo kuyenza ukuthi kwakhe ithemba lokuthi kukhona okwenziwayo. Kodwa singazange sikuhlaziyo mbe sikucubungule kuhle ukuthi indawo lezi laba abangani basuspectwa ukuthi bengabe labo igcikwane zindawo ezindani lapho abahlala khona ukuthi kambe uhulumeni waseZimbabwe uhulumeni wakithi ungabe ulakho ukuthi abantu laba ibagcine kuhle njalo futhi nqabe khona abacatshangelwayo baphephe bengatheleli abanye leli gcikwane. Yikho singelalwazi lawo.
Ungathi mningi yini imizamo eyenziwa nguhulumende weSouth Africa ukuthi yazise abantu ngaleli gcikwane njalo inqabele ukumemetheka kwalo?
Ukhanya uhulumeni weSouth Africa usebenza kakhulu ukuthi azise abantu ngoba kukhanya izikhathi eziningi kumbe 30 minutes kumbe hourly kuba khona ama-report abakhona ukuthi uhulumeni wenza. Siyambona umphathi ntambo wezempilakahle uDr. Mkhize elokhu ekhulumisana nomhlaba esazisa umhlaba ukuthi kwele South Africa kuhamba njani. Siyakwazi futhi ukuthi zikhona izalwane zeSouth Africa ezikhona leChina owakuthiwa indiza yabo kumele ibuye bafike ngapha bese behlaliswa okwamasonto amathathu endaweni lapho esihlakeleyo lapho abazagcinwa khona. Sekuzwileyo ngaye umphathi ntamba yokuthi labo bantu kakusho ukuthi balalo igcikwane kodwa babe funti babakhangele okuseduzane. Esingakuzwa kuhle kumbe ukuthi kimi kakufikanga kumbe kithi ngapha kakufikanga ukuthi izizalwane zaseZimbabwe ezingabe ziwele China zona kule ndlela bani enziwayo ukuthi nxa kungenzeka zibuye ekhaya zibuya njani njalo futhi ukuthi nxa zifika lazo zihlaliswe endaweni lapho ziqale zihlolwe khona ukuthi kazilalo leli gcikwane zingavunyelwa ukuthi ziye emakhaya azo.
Lo ngumnumzana Nqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, sixoxelaye ekhona le kwele South Africa. Ngesikhathi amazwe omhlaba ebenanza ilanga lokuhlonipha amalungelo abesifazana i-International Women's Day izolo, amanye amabandla ezombusazwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo bathi belokhu bele mcimbi eqoqiweyo kuyona le inyanga. Umgcini sihlalo ogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kubandla le-MDCT unkosikazi Dorothy Bebe uthi abesifazana kufanele behlonitshwe ngaso sonke isikhathi hatshi ngelanga elilodwa nje.
Hayi, thina njenge-MDCT usuku lwabomama lolu silinanze sibili ngebanga eliphezulu ngoba sibafundise kakhulu nokuthi yasukela njani ngaphi. Okokuthi njengoba nje khathi esisikhuluma kunje, angithi kule-UN Security liyana i-Council ama-resolutions awo ayezinokuthi omama bakwanise ukuthi labo babe ngabantu abanelisa ukuziphilisa. Kwaza kuba futhi lawo lakhonokho ama-SDGs omama babonakala ukuthi labo ngabantu abananzwayo. Njengoba omama yibo omama abayenza abantu abakhona emhlabeni, silama-president, silama-doctors, silama-teachers, silabantu abanjengami so abakhuluma bengaphandle kwelizwe khonale esizigqada ngabo. Kodwa bonke laba abantu basuka esizwini likamama. Okokuthi ngakuthi nxa ngabe sibili kuthiwa wona ama-president awelizwe ayakunaza lokhu kubasibiliyeni u-8 lo ahlabe yi-holiday. Bonke abantu bathome be-celebrator ukuzalwa kwabo ngabonina bekukhulisa ngoba umama nguye osuka lo mntwana phansi esesisini layo engakwazi ukuthi umntwana kumbe kuyini. Kodwa azabe kwazi ukuthi umntwana esembelethile khona esaziza ukuthi hayi ngibe kungumntwana futhi echithekelwe ligazi eliningi ehambe phakathi kobuhlungu obuningi ngesikhathi eziphisa.
Lapho lifundisa abesifazana lokhu, umbiko wenu beliwuqondise kubani?
Umbiko wethu besiwuqondise kubaphathi belizwe, yilaba abanye mama abasezikhundleni eziphezulu. ukuthi labo besicela ukuthi basize njengoba bona beyiba abakuza abagunda ama-shoulders abo njengoba abaphathi belizwe abaningi uyakwazi ukuthi ngabantu abangamadoda. So into ethina esiyifilayo njengabomama bona be-don't feel it. IZimbabwe i-80% yabomama bakuma-informal area. Omama batshona behlezi elangeni bethengisa bengaphansi kwamaplastiki bemetha lizulu bezama ukuthi iimili zabo bakhulise iimili zabo abantwana baye esikolo. But izinto zonke zona lezi akulamuntu ezinanzayo ukuthi fila umama usebenza kanjani. Esuka lapho umama uya ngekhaya, esuka ngekhaya kumele abone ukuthi ngekhaya kuyadliwa kuyembathiwe. Ekuseni abantwana bavuka bayageza lasibi sakhe yena ubaba ukuthi ayinhloko yomuzi kumele ambone ukuthi esemsebenzini udlile yini loba esengekhaya njengoba bemsebenzini ngasekho. Kuyini okungavuka kudliwa nguye phasa nalo egokini eqonda indawo yona.
Lo nkosikazi Dorothy Bebe umgcini sihlalo ogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kubandla le-MDCT ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ngesikhangele iindaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Uhulumende uthi sokungumthetho ukuthi bonke abantwana baye esikolo se-Early Childhood Development bengakayi kusifundo sokuqala u-Grade 1 njalo befunde baze bayifika ku-Form 4. Abazali abazayekela ukwenza lokhu bazafayindiswa amadola azinkulungwane ezine lamakhulu ayisithiyagalombili $4,800 kumbe bevalelwe entolongweni okweminyaka emibili. Umthetho lo uthi kufanele uhulumende anikeze abantwana impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini ama-sanitary wear asetshenziswa ngamantombazana. Njalo, la mantombazana la engaxotshwa esikolo nxa ekhulelwe. Iphephandaba leli Chronicle lithi ikliniki esanda ukwakhiwa eLupane eChongogwe isiqalisile ukusebenza. Umnumzana Christopher Chuma, u-Chief Executive Officer weLupane District Council, utshele iphephandaba leli ukuthi sokulabongi kuleyo kliniki, yona engeyesibili enkulu kulesi sigaba, kukanti kusalungiswa impahla zokwakha eDonganmunzi. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Mabawuyeye ma ngikhuluma nje eLupane Plumtree Cholocho Gwanda Bedbridge Victoria Falls ngwahamba emofisini kusebenza abantu beshoneni thina abantu besindebeleni asela umhlaba. Msakazi ngicula lengoma ngicula ngendlela ebuhlungu ongajabula silane South Africa asikho ngenjabulo silapha ngokuhlukunyezwa.
Ngiyalibingelela lokho ebingelela imuli yakokhuphe yonke bingelele nenkosikazi lami lakongwenya labantu abami abase homestead bonke ngiyababingelela mbingelele lomlawuzi themba wathe sulalela iStudio 7 lobaba usajantu walala iStudio 7 ngiyababingelela lobaba usabusane ngithi hayi ngeza mdala sabusane don't worry ungakhali mdala wami ngiyakubingelela hayi asibekezeleni izaba right iZimbabwe nasehabroni kwele Botswana.
Bonani sanibonani, eyi hayi bantu bakaStudio 7 i-corona leyi hayi izasenzela okukhulu thina vele sivele sikupheli.
Sanibonani kuStudio 7 siyambingelela bonke odumele imigomo nabosithandekile emhlanga. Siyajabula ukuthi manje nisinikeza umsakazo okwazi ukuthi uveze yonke into e-wrong ne-right eyenziwa i-ZANU-PF. Futhi manje siyajabula kakhulu ngoba eyasekhaya i-ZBC i-TV yezano kuphela yayiveza izinto zabanye abantu khulunywa ngezano nomlangako nabantu bakhe. Siyacela ukuthi manje sicela ukuthi abantu bakithi abase South Africa nakwamanye amazwe bazame ukuthi next time akuthi kuyavotwa sizameni ngobuningi siphumeni siyovotwa sikhipheni lohulumente wencindezelo. Abantu bahlukumezekile asizameni sonke ekuphumeni ukuthi ngoba vele bayarobha noma bengarobha kodwa sibe namanumbers ngo-2023. Siyanxusa ukuthi hayi asambele siyovota. Futhi okunye iZANU-PF yeke ukusebenzisa umakhuphe ukuthi izothola amavoti ngaye. Same thing abayenza ku-Jonathan Moyo. Wathi uyavula iqembu lakhe uzimele yedwa etsholotho, abantu bagijima bamvotethi, hhayi umuntu wakithi lona. Athe amavoti lana ehambisa kuZANU. Kwenze kahle kakhulu uDonald Trump wathi yena hhayi no, ama-sanctions awangeze. Mina ngifisa ukuthi ngabe babhanwa bengayi nje kunoma iliphi izwe. Lingabe uyangezelela futhi lama-sanctions. UJoseph Chuma uthi yena yeyi wathwathi ama-sanctions arongo. Futhi yena uyajabula ukubona amasotsha ebhizi etshone namaphoyisa bebhula abantu bengenzanga lutho. Kunjena nje ama-opposition awavunyelwa ukwenza imihlangano yawo. Amaphoyisa aqashelwe ukuprotect umphakathi, aqashelwe ukuprotecta mina nawe. E-South Africa amaphoyisa ngawomuntu wonke. Iphoyisa lingashaya umuntu kabuhlungu liyaboshwa. EZimbabwe angeke lize liboshwe iphoyisa nje ukuthi anikeziwe igunya lokuthi nobaba bashaye abantu. So that's why benikezwa ama-sanction. Another eyinto futhi umthethosisekelo abawulandeli.
Mina nguPhilani Mlebo, umlandeli omkhulu we-Studio 7. Uhlelo olumnandi ma ubheka isizwe se-South Africa eMzansi. Abantu ngabheka abantu abanamaculo kakhulu ngamaZulu. Now ngomdabu kwethu nasidabukaphi kathi singamaZulu nathi angithi. Now banakho ukuthi ba-access ama-instruments, ba-access ama-sponsor. Thina ngapha siyakwehluleka kunoko. Kanti wayesingaphakami bakithi isizwe sakithi nathi siphakamisane nje. Italenti igcwele kwamthwakazi ngokwazi lokho. Singesinye sesizwe emhlabeni wonke jikelele esiqhakazile kakhulu. Ngiyabonga msakazi omuhle, uNkulunkulu akwenzele kahle.
Lona nguPhilani Mfokamlevo. Concern yami naye lapha ukuthi ngizwa bethi babophile umeya wase-Falls, e-Vic Falls, uDlamini. Angivumelani nakho kunokho ukuthi bambophe kuright ye, angigqugquzela umkhonyovu kodwa-ke bona kunini belokhuza abantu laba betshontsha besidla into zikahulumeni bengavunyezwa. Kodwa namhlanje ngenxa yokuthi lowo ngumuntu we-MGC that's why bembopha. Namhlanje umkhonyovu uyaqala. Namhlanje izwe linje libheda linje linganalutho liyibolile linje akusiyo kutshontshe babekwenza kunoko bona.
Mthandukwana ngithi mina lokhani okhulunywa ngaiZANU-PF besenza amahlaya okuthi ama-Americans basiphe ama-sanctions ngenxa yokuthi bathathelwa umhlabathi akusebenzi konke lokhana. Izaba nje zokuzama ukuthi bavale ubunke ababenzileyo. Mina ngishayela uTrump izandla nama-Americans ukuthi na bayenze kahle ukuthi banikeze izwe leZimbabwe ama-sanctions ukuze abathungameleli bethu bakubone ukubana into abayenzayo ayikho kahle. And bona abathungameleli sibakhethanga thina abantu, cha bazifakile bona nje njengeZANU ngoba basihlala bezifaka vele yabona. Abantu behlupheka kangaka elizinto leli laseZimbabwe angazi-ke ukuthi kuzophetha kanjani, kodwa-ke kumele bafunde bona abantu bakubone bayeke ubunke bayeke uziphakamisa ngento ezingekho bona behlupheka kanjani beZimbabwe.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli be-Studio 7. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Sithande njalo ukuxolisa kulabo abande ukusilandela kukhasi lethu le-Facebook uVOA Ndebele lapho esande ukulive streama khona. Namhlanje ke asilive streami ngoba imitshina yethu ayivumi, kodwa lesilokhu sisazama ukuthi si live stream. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani labantu ababulewe ligcikwane le-coronavirus e-Italy lifike kumakhulu amathathu namashumi ayisithupha lasithupha, i-366, okulinani elilandela ele-China ngobuningi lapho igcikwane leli elaqhamuka khona. Ngalokho, ele-Italy selivale esinye isigaba salo ese-Northern Part, lapho kule ndawo ezibizwa ngokuthi Lombardy, le-Milan, le-Veneto, njalo ukuhamba-hamba mahlayana kulezi izigaba kusavunyelwa kuze kuyefika inyanga ezayo. Kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus ele China selivimbe ukuthenga lokuthengiselana inyamazana zendle kanye lokuzidla njalo amanye amazwe asekhuthazwe ukuthi athathe inyathelo elifanayo lanxa kungakazakali ukuthi igcikwane leli labangelwa kuyini kucatshangelwa ukuthi kulokwenza lokuphathwa kwenyama yenyamazana zasendle eluhlaza eminyakeni edluleyo sokwaqhamuka umvimbano wengulube lenyoni iswine flu le-avian influenza kwele-China ngenxa yenyama leyi osanda ukukhethwa ukuba ngumongameli we-Afghanistan umnumzana Ashraf Ghani lobencintisana laye umnumzana Abdullah Abdullah balungiselela ukuzifungisa kulesi isikhundla emicimbini ehlukeneyo lamuhla ngoba ilola lo esithi nguye owanqoba kukhetho inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho kulelo lizwe eye-Afghan Election Commission ithe umnumzana Ghani nguye owanqobayo kodwa umnumzana Abdullah uyakwala lokhu njalo uthe laye uzabumba owakhe uhulumente kweziphathelane lokwenzakala eMelika sihlaziya ukuthi kambe izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ziyaphatheka na kwezombusazwe kulawo mazwe ezihlala kuwo abalelungelo lokuvota bayavota na kumbe bazizwa bengayisibo balawo mazwe sixoxa lomnumzana Mqondobanzi Magonya ingcwethi ecubungula ezombusazwe ngalolu daba
amaZimbabwe into omele ukuthi uyinanzelele yile amaZimbabwe angaphandle kwelizwe kulamaZimbabwe abantu abavele bebethanda ezombusazwe bakhona siyababona hambe eAmerica hambe eCanada woZengland bangamakhansila you know abanye sibeke bazama lokuba ngama MPs khona phe eUK silabo baningi so izizalwane zeZimbabwe zingaphandle ziyangena sibili zikhona umhlelo zombusazwe zone zezikhona and kusovala ukuthi bonke abantu lapha abahleli khona ngokuhlala kwabo ngabantu abaparticipateayo sibili kupolitics so ungakhangela eCanada angithi sike sabona ngomnye umnyaka kukhethwe uMachaz esengukansila England khonapha bakhona hlabo mbhena you know bakhona abanye abehlulekileyo ukungena oJigwada khonapha and so on and so forth kodwa ngabantu esilabo baMazimbabwe simply they are participating bakhona ku-politics
sisabona ezinye izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe zilandela okwakusenzakala khona ngapho ngohlelo lweBrexit singathi ke ngapha ngokhetho lweMelika abaningi abalulandelayo
hayi baningi sibili izizalwane zeZimbabwe uyasifica indawana zonke nje bakhona and indaba yeBrexit nale kade beyilandela sibili kabanzi balandela inhlelo zonke ezenzakalayo kungaba seAmerica kube seCanada kube mainland Europe khonapha uyafica amaZimbabwenzi siyalandela kakhulu
kambe lokhu kungabe kusitsho ukuthi izizalwane zeZimbabwe sezixexebuka kakhulu kokwenzakala elizweni labo
angikholi ukuthi kuxexebuka kakhulu ngoba uzananzelela ukuthi bonke bona babantu abafica bebekhona kwezombangazo obeparticipator betshengisela ukuthakazelela ukungena kuzo indaba zombusazwe zonezi ngabantu abavele lekhaya bayakwenza khonokho bakwenza belapha balama-political party abehlukeneyo ama-political party akhona asekhaya so ngabantu abalama-political parties abo lapha abawasekelayo e-Europe khonapha kumbe lapha abahleli khona kodwa nekhaya kukhona abakwenzayo
lo mnumzana Mqondobanzi Magonya ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxela esebhilithani ngesizwe umculo weqembu unobuntu elabesifazana abazithi ngobabes bembube ngoba begxile kulomculo basanda ukuthola imendulo emkhosini weNama Awards ePersonality of the Year yamukelwe ngabanye phela ngoba bona besabhodabhoda lamazwe beqhuba umsebenzi lapho sikhuluma ngamalunga leli qembu abalisa uJoylin Sibanda, Thandeka Moyo, Heather Dube, Zanele Uza Manenga, loDuduzile Sibanda. Sake saxoxa labo konalo umsakazo. Asizweni ke umculo wabo othi inganekwane.
Kolobecha, kolobecha, kolobecha,
butala butala, zisa
kolobecha,
izinana
kolobecha,
zonke zumsha
kolobecha,
butala butala,
kolobecha,
kutshaba butala,
kolobecha,
izidalwa
kolobecha,
zonke la
kolobecha.
Kolobecha,
inganekwane sikhuluma ke ngoJoylin Sibanda, uThandeka Moyo, uHeather Dube, uZanele Uzama Nenga, loDuduzile Sibanda. Bona abasanda ukuwina i-Personality of the Year kunama awards. Sizogqiba lapha ke uhlelo lwethu lanamhlanje. Sikhumbula ukuthi abaphathinta bomanyano weSADC bathi gwaqa namuhla eTanzania becubungula indlela zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus emazweni akumhlubulo weSADC. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington.